ukuqala sibonga umzamo kaHulumende lapha abathi bona bazahlaba abantu lokho kuyabongeka kodwa ukuhlaba injection singakhangelanga asingathi thina yi-root cause ye-cholera akusifikisi ndawo ngoba siseselalo udubo lokuthi amanzi kumele ukuthi kube lemizamo ebhangisayo ukuthi abantu bathole amanzi okwakhathesi kasiboni okwenzakalayo sasifisa ukuthi sibone umunicipality ehamba loma lemota kumbe ama-tractor alamabhawuza athole amanzi benika abantu amanzi yikho esingathi kuba ngcono njalo kulo daba lwama-sewage lengcekeza ngibona ngathi bakhangele kakhulu ekuhlabeni injection kodwa bengakhangeli okuyikho okubangela injongo yekholera.
Inhlanganiso ye-World Health Organization ikhuphe umbiko esithi ikhathazekile ngoba eZimbabwe laloba kulendlela zokuthi kulwisane lo mkhuhlane wekholera kuqhubekela phambili abantu besenza njengazisuku zonke angani umkhuhlane lo awukho kukhangelelwe ukuthi kuzakuba nama-by-elections ngomgqibelo lokhu linale kubona njani
nxa abantu besiyavota kade kuyokuthi sizwe njalo sibone imizamo kahulumende yokuthi abantu besiyavota khonaphana kula mabhawuza alamanzi ukuthi umuntu nxa evota aqeda ukuvota kube la manzi ukuthi umuntu uyageza kusiba lesepa ngoba kuliqiniso ukuthi amanye amakholera imkhuhlane izabangelwa yikubuthana kwabantu bebuthana endaweni engalunganga bechawulana izandla kwesinye isikhathi njengokwazi kwethu ama-election ethu athatha isikhathi eside abantu besima elayinini okwesikhathi eside abantu labana ama-vendors babesike kuya bethengisa ukudla okunye okuyabe kungaqini lama-fruits izithelo zizathengiswa khonapho and kangikhulu ukuthi kuzaba le mizamo yokuthi bavikele abantu ukuthi bengathengi umuntu abebulwe indlala athenge loma amamango lezi suku imango zilengi zigcwele ngibona ngathi kuzabangela ukuthi kube lamanye ama-cases engezelelwa ngomunye obangelwa yikuthi abantu babebuthene
nxa sikhangela umkhuhlane lo umlando awukho kuhulumende kumbe ekhansilini kuphela izakhamizi lazo kufanele sibone ukuthi kuba lokuhlanzeka ngesikhathi izakhamizi siyavota yiwuphi umbiko elingawupha kizo
sikhuthaza abantu ukuthi ngabe siyavota khonaphana bangabingelelani kakhulu njalo nxa bebingelelana bakwazi ukuthi esuka khonapho kule ndawo lapha angageza khona njalo nxa bevela vota ngokuya behlangene labantu abaningi into yakukhala efika emzini wakhe esiyikhuthazayo ukuthi kadinge amanzi ageze izandla esebenzisa isepa njalo kababekezele abantu abakhulekayo kulesingathi i-fasting kuzinitsha ukudla umuntu ungabekezela ukuthi ungadli 6-7 hours kabazame ukuthi babuphe ithumbu bangadli badle sebefike endlini ukudla okuhlanzekileyo hatsho ukuthi ufike ukuzibapha.